Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 22 Mpandula 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukwengezelelwa kwemigoqo ye-lockdown ngamanye amaviki amabili kusolwe ngabanye.
Ayibe kungafanelanga ukuthi kuqhubeke u-level 2 bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana lamabhizinisi akwazi ukusebenza.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu emizini yabo endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe lokupha amaChina ezinye zalezi ndawo.
Badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo ezinye esingaboni ingani izizathu ezilomsoco.
Inhlanganiso ye-Christian Alliance iphathisa izakhamizi zeGwanda ukuphuma lamacebo okuzivikela ebugebengeni osebubhahile bubangelwa ngojekeja.
Abantu bayananzelela kakhulu singakhangela yena uPresident Mnangagwa. Usethe izinduna zibe yizo ezikhangela lindaba ye-ground. Izinduna zingeke zasebenza zizodwa.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwemigoqo ye-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili kusolwe ngabanye abathi ukwehla kwamanani ababanjwa igciwane le-coronavirus kutshengisa ukuba uZulu sokumele avunyelwe ukuphila njengensukwini lanxa eyabe elimuka igciwane leli ngokulandela inkuthazo yabezempilakahle. Kodwa uhulumende uthe ilizwe lizaqhubeka likusibanga sesibili u-level 2 wokuvalwa kwelizwe kuze kwedlule amanye njalo amaviki amabili lapho azazisa khona ukuthi lizehliswa na izinga leziqondiso lezi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID Monitoring Mechanism umnumzana Efidlela Ncube.
Ayibe kungafanelanga ukuthi kuqhubeke u-level 2 bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana lamabhizinisi akwazi ukusebenza akusadingakali nxa ukhangela amanani abantu ukuthi kube kuvalwe ngci ngalendlela okuvalwe ngayo. Ngiyazi yebo uhulumende uyesaba ipolitiki, uyesaba ukuthi ama-political parties abahlangane bebaningi, uyesaba ipolitiki vele. Yingakho usesebenza i-COVID-19 ukuba avimbe abantu, kubonakala sengathi sekunjalo ukuthi kuvinjwe abantu. Nxa ungakufaka kube indlela ezimbili, kube lokuthi umhlangano o-indoors lo mhlangano ngaphandle, abantu e-stadium bangahlangana bengu 10,000 bangathelelani i-COVID-19 ngokuba sikhulu. Kumele kube le nani labantu outdoors lokuthi venue yiphi abazayisebenzisa abantu. Nxa inkulu i-venue layo futhi inani labantu abazahlangana khona babe banengi okwedlula kwezinda, ukufaka i-100 kuthi abantu abadluli lapho abahlanganayo, hayi lokho kuyikuvimbela abepolitiki ukuthi bangahlangana, kuseyikho kulwisa i-COVID-19.
Nxa sikhangele amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lezinsuku lababulawa i-COVID-19, ungatsho yini ukuthi kuhamba kusiba ngcono okokuthi iziqondiso lezi ezikhona sekuzamele zikhitshwe zonke na, kumbe kumele kuqhubeke kunje?
Hayi, akungafanele ukuthi kususwe zonke izinto ezivimbela i-COVID-19. Hayi, isesekhona. Nxa isesekhona i-COVID-19 noma kungaphi emhlabeni, iyabe isesekhona laseZimbabwe. Ngakho ke kungakhathalekile ukuthi kufa umuntu oyedwa ngelanga, baningi, umnengi umuntu oyedwa, akula muntu ofanele afe. Akufanelanga kube lo muntu osesibhedlela, akufanelanga kube lo muntu ogulayo nge-COVID-19. Ngakho ke kumele ukuzivikela kuqhubeke, siqhubeke si-sanitizer, siqhubeke siloke sigeza izandla, siqhubeke siloke senze social distancing, siqhubeke lokhe ezinye izinto ezihlanganisa abantu abaningi kakhulu endaweni evimbelekileyo eminyeneyo kuqhubeke kuvinjelwa ukwenza kalokho kumbe babe balutshwana abantu kodwa kungaze kwavalwa ngci ukuze ngoba kubulala amabhizinesi kubalala kubulala ukuphila kwenza abantu bangakwazi ukuziphilisa bengakwazi ukondla abantu ababo bengakwazi ukukhulisa amabhizinesi abo kanti ke njoba ngisitsho inani lokuhlangana ngaphandle lenani lokuhlangana phakathi kumele kuhlukaniswe elangaphakathi ningaba lincane kodwa ngaphandle egcekeni lezitadium abantu bakwazi ukuhlangana bebanengi kulabo abahlangana phakathi
umnumzana efidlela ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane lecoronavirus e-citizens covid monitoring mechanism ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekobulawayo Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe lokunikeza ezinye zalezindawo kumaChina. Lezi nhlanganiso zikhuthaze uhulumende ukuthi alandele umthetho womanyano wamazwe omhlaba United Nations ngendlela yokwenqabela ukwephula amalungelo abantu. Inhlanganiso lezi bezivela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezibalisa iManicaland, Binga, Breitbridge, Wange, Lupane, Mutoko, Mondoro, Chipinge, Lemasuingo. Umnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ebikulo umbuthano uthi bathumele umbiko ofanayo kunhlanganiso yeHuman Rights Commission, National Peace and Reconciliation Committee leGender Commission of Zimbabwe ukwenzela ukuthi zingenele kulolu daba. Asizweni echasisa ukuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7.
So izizukulwane lezizukulwane behlezi lapho yilwe ikhaya labo yindawo yabo yomdeni lamasiko abo abayaziyo indawo lapho impilo yabo ehlezi khona amathuna boyisemkhulu labo khokho babo akhona indawo yenkaba yabo ngikho lapha badudulwa khona badudulwa nje ngezizathu ezishiyeneyo ezinye esingaboni ingani izizathu ezilomsoco yebo ake Binga siyazwisisa ngoba bengahlala amanzi azabakhukhula kumele basuke baye kwenye indawo kodwa kulabanye abe Binga abe Patoka lapho kuqalwa khona idolobhelitsha indaba kungaphiwanga enye indawo engahlala ngabantu kuze kuphiwe leyo siyekhangela njalo futhi indaba yewange lapho abantu abakhanya bezadudulwa khona imining sithi hawo shiwa ngathi coal igcwele kangake wange indaba bengaphiwa ngenye laba bamayinawo lapho ngahlalanga khona abanye kunjalo lase Bay Bridge lapho abantu abasuswa khona ngenxa ye plantation efakwayo yama citrus fruits how kungani kungadingwa ngumganga mnengi ngama plasma mnengi kuleli lizwe nxa abantu besuka yebo kungathiwa bazakhelwa izindlu kodwa ngubani ozababisela amasiko nemikhuba yabo abese beyakhile beyenzile besekela izimpilo zabo ngalapho abahleli khona ngakho zakwenza lokho ngoba ungakhangela zonke indawo abantu bayakhala ngokuthi bebengatshelwanga ngesikhathi ukuthi bayasuka njalo lapho kuthiwa ngabaye khona ngakukafakwa ama services ayeneleyo ukuze bayefika kiyo
ungasichazisela njalo ngamafichane elifuna ukuthi ngabe kuyenziwa izikhalazo zenu
thina njengezinhlanganiso sithe sihlangene ngoba besizinhlanganiso ezingu 13 sivumelene ukuthi kumele uhulumende awalandele wona lawo ma guidelines abekwe inhlangano laye ayimember yawo ngonxa yokuthi ayabekwa yi-UN laye uhulumende wethu wayephatheke kukubekeni lokho akulandele khonoko njalo futhi sithi uhulumende wethu nxa edudula abantu akube khona esingathi yiwenza komthetho i-justice i-compensation eqondileyo njalo futhi kuqale kufakwa ama-services
abantu babuzwe kukhulunywe labo bayeyibona indawo abazafakwa khona bathi ukuthi bathini ngayo bavumelane ukuze kube lento futhi yesivumelwano njalo futhi kunye sikucela kuhulumende ukuthi ekunye ukududulwa akumelanga vele kube khona angakwenzi okumela kwenze ukuthi akhangele ukuthi lozo investor engahlala njani aphile njani lezakhamizi ezikhona apho ayenze njani ibhizinesi yakhe lezakhamizi ezikhona apho ngizaphisa isibonelo njengomuntu oyabebuya ezolima engaphila njani lezakhamizi alime nazo zikhona kulokuthi azidudule akube khona iqula elikhangela ukududulwa kwabantu uhulumende kungabi nguye lenkampani uma edudulayo kuphela akubizwe ama commissions ama independent commissions lezinhlanganiso labamabandla babe khona abantu baphiwe counseling abantu baboniswe bafundiswe abantu amalungelo abo ahlonitshwe ekwenzeni ukududulwa lokho ngoba lokhu kududula lakho kwesisikhathi kuyabe kuncedisa intuthuko yesigaba kodwa nxa sokwenziwe ngendlela engayisiyo sokuphambanisa abantu lamalungelo abo
lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance iphathise izakhamizi zeGwanda ukuphuma lamacebo okuzivikela ebugebengeni osebubhahile kulumango ubangelwa ngojekeja. Lokhu kuphuma emhlanganweni oqutshelwe emzini weSpitskop eGwanda izolo ngoba bekulilanga lokunanza ukuthula ele International Day of Peace. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance umfundisi uSenisi Banda. Saqala ngokumbuza ukuthi umhlangano uhambe njani.
Umhlangano okuthokozelela njalo lokuphakamisa ilanga lokuthula uhambe kuhle ebesihlangana khona le local peace committee eGwanda eSpitskop njalo ke sihlangane lamapolisa abasebenzelana labo sahlangana lezakhamizi le council labaphathe i-council eGwanda kube isikhathi esihle sikhangele ilanga lokuthula elanamhlanje njalo ke besikhangele thina ukuthi leli langa nxa silikhangele into ekhanya siqakathekile yokuqiniswa njalo lokusebenza kwama-local peace committees ukusebenza kokwesakhiwo zokuhlanganelana kwabantu abamabandla abamapolisa abama-church council abama residents behlangana besithi sifuna ukwenza sifuna ukwakha sihlanganele ukucabanga ukuthi kambe singakha kanjani ukuthula njalo sinanzelela ukuthi izinto ezihlupha abantu kumele zilungiswe khona phana ethe local level yikho kuncedayo kakhulu
kudaba lokuletha ukuthula esigabeni kuyini okukhulunyiweyo njalo ngasitshela ngamafichane ukuthi zona izakhamizi bezivele zikhala ngani kulumango
izakhamizi lezi zazi khala ngokuthi eSpitskop lapha eGwanda ngenxa yokuthi kulabantu abanengi abagebhi golide ababuya ke kuleli lokichi bese kulobudlwa ngudlwa ngobunengi kakhulu omama bebebanjwa abantwana abavele esikolo abanye bebanjwa abantu bebengenelwe ezindlini njalo kulokugamulana ngamabhemba abanye abantu besifa abanye besiye ezibhedlela ngakho udubo belikhona ukuthi amapolisa abengekho akula police station kumbe base kuleyo ndawo ngakho kwaxoxiswana le council kwaqoqisana lamapolisa kwagcina kusiba lesinqumo ukuthi kayibe khona ipolice base ilanga lanamuhla bekuthokozelela ukuthi sokatholakala umhlabathi sokatholakala indawo njalo sokulungiselela ukuthi kwakhiwe kuyevula leyo police base ngakho bekuyi commemoration enkulu kakhulu yabantu be local peace committee eGwanda siyabona ukuthi basebenzile ngoba besipoliseni bebekhona bekukhona be council o mayor bekukhona ama councillors bekukhona njalo town clerk bekukhona njalo abameli uhulumende abe minister of health ngakho kwananzelele ukuthi ukuba khona kwe police station lokhana okube isimpumelo ekukhankasa kwe local peace committee kuzanceda ke ukuthi kudede lokhu kutshaya kwabantu ukudlwangudlwangu besebukhona. Ngakho siyathokoza ukuthi ngelanga leli lethokozelela International Day of Peace, ama local peace committees njengale eGwanda ibe lempumelelo esegcekene. Njalo sinanzelela ukuthi abantu bayananzelela kakhulu singakhangela yena uPresident Mnangagwa usethe izinduna zibe yizo ezikhangela indaba yeground. Izinduna zingeke zasebenza zodwa, kusho ukuthi zizabe zisebenza lawo nala ama local peace committee, abanjalo iwatchdog, abanjalo ayabethiba njalo alezinto avela zikhuluma ukuthi nxa kuthiwa udaba leground luyalungiswa asikhangeleni lokhu lalokhu lalokhuyana. Njalo siyabona ukuthi baza kusebenza ke lezi nduna zabo kube yipart of ukuthi ama local or indigenous ways of okulungisa indaba zepeace and lokulungisa ama conflicts ethu alungiseka lula at a very local level, and the local peace iqhakathekile. Njalo ke sinanzelele ukuthi ama local peace committee la abesebenza at provincial level asebenza le National Peace and Reconciliation Commission. So sithokozele ukuthi kule mpumelelo ezinhle ebekhona namhlanje.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abembi begolide abathathu bawele egodini elilamanzi ngemva kokuba ilele kade bemiphezu kwalo lephukile. Kucatshangelwa ukuthi bengaba bebhubhile. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umholi wamapholisa esigabeni seMashonaland West, uCommissioner Connelly Dube, izolo ubotshiwe ngamapholisa ogatsha lweZEC ngoba ubevimba ukucutshungulwa kwabanye bakhe abetheswa icala lokufumbathiswa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani lonke basakazi bethu abaka Studio 7 elisisakazela inhlelo ezinhle, inhlelo ezifundisayo, inhlelo ezibonisayo, inhlelo ezivula ingqondo esikubona. Ngibe sembingelela labalaleli bethu bonke nje, labacebisi bethu, abalaleli abahlala besiba khona enhlelweni, labo bekhuluma imbono yabo eminye ingencedisayo ekuboneni. Umbuzo wami bengicela ukuthi ngiwubuze yilo othi wona kubaba uMagalela Mafa okhulume samzwa esichazela ngomqondisi okuyikho yena akuthandayo kumbe akufunayo yena esekhulile, yikuthini abebuyela esidla ethola izimali kumbe akuphendlayo ukuthi abancane labo abantu bakhe abahambise isikolo babe yibo asebemphathisa. Ngoba lokhu okukhulunywa ngumqondisi ukhuluma ngokuthi abantwana besindebeleni labo abake bebe emsebenzini, kanti vele nxa ukhangela indawo zonke khona lapha eMathebeleland uzuthi uyakhangela utholanise sekungani kumbe ukwesigaba selizwe ngendimi eziyabe zikhulunywa kubangelwa kuyini. Khona kulabantu abakhona apho, sibale ngifanise njenge plum tree lapha engikhona, ukuthi nxa ukhangele khona lapha kufanele ukuthi khonapha elokitshini lapha endlala khona kufanele ukuthi uzwe isikhalanga, kodwa uzatholanisa ukuthi uzezwa ezinye indimi ezivele zingayisizo. Zibangelwa kuyini khonokho, kumbe kubangelwa kuyini kibo, kuyinto enhle yini, kumbe bakulungisa njani indlela yabo ukuthi beze beyilungise. Nxa kuyikuthi umqondisi esethe wakubona indlela eyiyo engakhulula abantu besigaba ukuthi labo beke beziswe besendaweni yabo, okuyikho okuvele okulwiswayo kuyini ngaphandle kokuthi laba abakulwisayo bevele bezifunela ukuthi bezisuthele bona? Ngoba injongo kamqondisi iclear, iyezwakala, kungakhathalekile kubona laba abakhangela ukuthi sike sakuzama kwasuka kwathi kwasuka kwathi, akuhambelani lokhu kamakhuphe kona lokhu. Ngiyabonga.
Ngicela ukubonga ku-Studio 7. Ngicela ukubonga ku-Studio 7 ngomlilo okhuluma lapha eJohannesburg. Ngicela ukuthi sibonge laphana ku-MRP. Sibonge laphana e-NRZ umsebenzi abawenze kuhle. Umsebenzi abawenzilele. Umsebenzi kahle, umsebenzi omuhle ma-comrade. Siyabonga, 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 sibili. Kumele baphume abangasibo bakamthwakazi. Lathi sithole imisebenzi, sithole imisebenzi. Siyayifuna imisebenzi, sibili. Lathi siyahlupheka, kanti kuyaze kube nini. Kuyaze kube nini. Sibonge lapho kubasakazi we-Studio 7. Ngibonge ngumlilo lami, ngiyasicelela nje ngathi lingayidlala i-audio yami. Hawu, kuyaze kube nini, sihlupheka kuze kufike inye 40 years, ukuthi kumele sihlale 84 years singasebenzi. Hawu, sikanje sabulala abane, thina sabulala abane kodwa kulo mhlaba. Sabulala abane, uNkulunkulu ngowethu sonke, akaphuzi jwala. Ngeke uhlangane naye edakiwe esitaradeni, kodwa ngelinye ilanga ngowethu sonke, lathi uzasikhulula phezulu. Sibonge.
Salibonani boDungameli Nkomo labo Kips Dube. Angazi kumbe izobalwa i-audio yami, angazi kumbe liyawavula wonke athunyelwa ngabantu kumbe liyaselekta kuphela. Bengithi imali ingabala le audio noma ingafundwanga emsakazweni noma ifundiwe, kodwa nginombuzo ke ngomthwakazi. Umthwakazi ukuthi i-political party kumbe i-group yabomthwakazi abafuna ukuquma iZimbabwe bezimele bengumthwakazi kumbe i-political party. Nxa kuyi-political party, nxa imthwakazi ingathatha umbuso izowayenza namashona, izowathiya phandle kumbe bazoquma ilizwe bebathiye phandle kumbe bazoyenza kanjani. Okunye futhi engikubuzayo ukuthi nxa bengathatha umthwakazi, umthwakazi ungathatha wonke imathebelelendi kube ngama MPs kumbe ama councillors awomthwakazi, kodwa behlilekile ukuthatha ilizwe, u-president wemthwakazi ehlile ukuthatha ilizwe, bazoyenza kanjani? Bazobala yiphi agenda ukuthi mbe bazophuma ilizwe ngakho khona lokhu ukuthi bazothatha ama MPs lama councillors emthwakazi kumbe bazoyenza kanjani? Besichazisele ukuthi uhlelo lwabo kade ngolokuquma ilizwe kumbe i-political party. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani Studio 7. Njengani, njani basakazi bodumo? Hayi, mina ngingumqondisi Ntemandi asuka kule Nkayi. Ngithi ngithanda ukukhomenta nami nje ngifake umbono wami la ku-Studio 7, mhlawumbe ngavakala nambono wami. Kunala abantu abakhomenta beyixeka mhlawumbe imthwakazi, abantu bezana, abantu be-MDC. Abantu be-MDC akunanto abangasenzela yona, abantu bezana akunanto abangasenzela yona. Yathi umuntu ethi epheda kutshela ukuthi i-bygone is to bygone is a bygone, uyabesho ukuthini lo muntu? Yena ebe esazi ukuthi izandla zakhe zingcolile, kusho ukuthini lo muntu? Uphinde wena umthathe umenze umuntu ongawukhokhela, ukhokhela ngaliphi lo muntu engakuthandi? Ma umuntu ezokubiza ukuthi wena ulihu, ube sewuzitshela ukuthi lo muntu uzomvotela umfake embusweni, ucabanga ukuthi lo muntu yini into angakwenzela yona? Ubuye abantu be-MDC omagalela mafa laba bakhuluma nje kanje kunje, kuningi nje into abazenzile. Nakho umakhuphe wacishe wafela endlini eshiso, kodwa uzomunye umuntu esithi yena ulandeli MDC Alliance. Cabanga lowo muntu uzakuthanda, uthanda ngaliphi lowo muntu? Khona vele ngeyiphi iphathi oyibona iphathi nabavice president abayi-3 ku-leadership yabo nje ku-president, sibe nabantu abayi-4 abaphethe. Then kolu hlangothi lwakithi uthole ukuthi kunomuntu oyi-1 yena ungunamba bani kwabo bavice president? Then wale usithi lowo muntu yakuthanda, ukuthanda ngaliphi? Yini into engakwenzela yona? Ayikho. So abantu bakithi mabavula amehlo bahlakanipha, abahlakanipha abantu bakuthi baye kulanda bayeke ukusetshenziswa, basetshenziswa nje abantu bakude kungenanto abazoyithola. Buka manje ubulawayo ukuphuza amanzi angcolile, isiweji yodwa yonke le ndawo. Yini enza bengalungisi? Ngoba abanandaba nabantu bakude. Kuthiwa vele mabafe. Sibuyele ngoba it's been record even noma ukuba sithi abantu bakude balantu abafundanga. So lowo muntu othi abantu bakude abafundanga ucabanga ukuthi elo bandla yini into ezokwenzela yona. Ogawule laba babhizi bakhamisile bahamba bekhuluma udodi njengabantu bakuthi yini into abayitholayo. Bona bayadla basuthi abantu bakuthi bayalamba. Bona ochuma abo zinkokheli bani ezingakwazi ukulwela abantu bakubo. Khona mbuzo bani abake bawethule ephalamende ngendaba yegugurawundi. Ngaphandle kokubana nje baye begxeka besithi abantu bakuthi bathule balalele lo dodi. O Richard Moyona babathanga abantu bakuthi kodwa babhizi bamba bathathela abantu bakuthi amaflas. Yothi inkokheli, inkokheli bani engudodi kanjalo. Ngoba ngudodi le, inkokheli bani enjalo. Engakwazi ukulwela abantu bakubo, ibhizi bamba bathathela abantu bakuwa amaflas. Kodwa ithi inkokheli imele labo bantu. Ubheke umgwaqo osuka nje enkaki ubulawayo enkaki road, uthi ubole kanjani. Osithembile nyani MP phayana kula ngisho negama eliyi-1 wawalikhuluma ngomgwaqo loya, kodwa uthi ngumuntu olwela abantu bakuthi. Ubalwela ngalipha abantu bakuthi umgwaqo ubolile unje. Khona vele nozalwa kuphi nalo Sithembi? Kaniqondi nokuba nozalwa enkayi, ngoba inkayi ngendlela eyiyona, kodwa uthi ungummeli wenkayi. Ngeyiphi i-development aseke wayizisa enkayi? Abantu bakithi abayibonayo ukuthi kune-development eyenzekayo enkayi. Abantu bakuthi abavuka bahlakanipha abantu bakuthi baye kulalela nododi lwabo wabazane ne-MTC ngudodilo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli wakwele Zambia uMnumzana Hakainde Hichilema wamukele ngokuthaba umbiko kamongameli Joe Biden awethulele umbuthano we-United Nations General Assembly izolo. UBiden uncome abasakhulayo bakwele Zambia ngokuvota ngobuningi, wathi lokhu kutshengisa ukuthi abasakhulayo balawo amandla okuzisusa ebunzimeni ngokuvota. UHichilema eloba enkundleni yeTwitter uthe amazwi kaBiden ayajabulisa kakhulu ngalesi sikhathi ngoba ilizwe lakhe lidinga ubungani lamazwe awentshonalanga ukuvuselela umnotho welizwe obusuchaphaziwe ikungethembeki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni.
Ye baba Gande, mina mbona ngathi sibili into le eye Zambia ibe yinto ephose sibili kungathi ngabe ama-Afrika wonke ayakopa khona phana eZambia. Into eZambia yenzakale kuhle kakhulu ukuthi kusukela 1 ukampeyina kwakhona besalungiselela ukhetho, 2 ukuvikelwa kwalo ukhetho lokhona, 3 ukuthi umongameli lo obekhona ehle esihlalweni. La siyambonga kakhulu, mnambona ngathi uze kuhle kakhulu uLungu ukuthi khona avume ukwehlulwa ukuthi hayi abantu sebekhulumile. Nxa abantu sebekhulumile yikho lokho kukhulunywe ngabantu. Into eZambia iyancomeka sibili kakhulu engethemba ukuthi sikhangelela ukuthi khonokhu akuthoyo uBiden kuguquke kube luncedo olungayafinyelela ebantwini beZambia. Thina singathokoza kakhulu ukubona ilizwe elingumakhelwana liphumelela lisiya phambili ngenxa yokwenza kuhle okuncomekayo emhlabeni. Kuyafanela sibili ukuthi amazwe wonke ngabe ayafunda khona laphana isenzakalo lesi esenzakele eZambia. Siyasiphakamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Kuyadanisa kwesinye isikhathi ukubona ubukhokheli obuhlala bungatshintshi, kuhlala lokho kunjalo uloke kuphotiswana kungaphuma uJoni kungena uSemu kuphuma uSemu kungena uJoni kungaphuma uJoni kungena uJames uphuma uJames hayi uyazi kuyadinisa kabi baba Gandhi khonoko kuyathokoza ukubona ama president ejintshana omnyela yaka eplazini lakha ehlala abukela inkomo zakhe.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ukwengezelelwa kwemigoqo ye-lockdown ngamanye njalo amaviki amabili kusolwa ngabanye. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole uhulumende ngokususa abantu endaweni abahlala kuzo ukwenzela ukuqhuba inhlelo zakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.